Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuhlangula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
katabandla abaphumayo kuma quarantine center kuzithwe ayibabalekile babe baleke njani khona kulama police lama soldiers agcine lezi zindawo.
Kulabantu abalichumi lantathu ababanjwe umkhuhlane we coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyene beligciwane leli likhuphuke liye ku 525.
Namhlanje sokukhuphele zani phi baqonde ukubhizisa ibandla labantu.
Ibandla leMDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ePhalamende iMDC kaNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukuthi leli bandla lisetshenziswa iZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we coronavirus eZimbabwe selikhubukile njalo laya kwaba ngamakhulu amahlanu alamajumi amabili lanhlanu 525 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalijumi lantathu belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalichumi babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abathathu bebevele behlala elizweni. Asebebulewe ilumbuqazwe balokhu beyisithupha kuthi asebesindile kuwo labo balokhu bengamachumi ayisithupha lane. Inani lababanjwa lomkhuhlane kulezinsuku liqansa mihla ngemihla njalo inengi labo ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele lomkhuhlane usubulele abantu abangu 477,000 njalo wahlasela abangu 9.2 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 umnumzana useni Spanda.
Ngibona ngani into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane owe-COVID-19 bukhanya iningi labantu abawubanjwa belawo lapha eZimbabwe yilabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho indlela okuzabanjwa ngakho umsebenzi okugcina labo abavela ngaphandle kwelizwe beze bedlule amalanga la adingakalayo ukuthi bebe bodwa nxa belomkhuhlane besuswe endaweni lapho abangathola khona uncedo nxa bengalawo babuyele emakhaya. Kuqakathekile ukuthi ke sisone siyani isikhathi kukwanisa ukuhluzwa ke kwazi ukuthi hayi lo mkhuhlane lo kalawo. Ikanti njalo sokutshengisela ukuthi udaba lwabantu abangena emngceleni weZimbabwe leSouth Africa kumbe lweBotswana bengazange baqale bedlule endaweni lapho abahlolwa khona njalo abazagcinwa khona ukuthi ukuthi ingozi eyini enkulu kakhulu ngenxa yokuthi sekwasana laba bayachapha umngcele bengazange bedlule endaweni zomthetho kodwa besedlula ke besiye emakhaya. Ngakho siyabona ke ingozi ezaba khona.
Uhulumende ungathi uluphatha kuhle yini udaba lwabantu abavela ngaphandle kwelizwe laba abatholakala bele coronavirus?
Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi ababanjwayo ukuthi balomkhuhlane babanjwa bephakathi kwezindawo lezi ama quarantine center, singakukhayela ukuthi uhulumende yebuyazama. Kodwa ke siyananzelela ukuthi baningi abantu abanye abangena emngceleni wethu bengahlolwanga njalo bengena ngendlela ezingekho emthethweni. Ngakho kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaqiniswa ukuvimba emngceleni weZimbabwe leSouth Africa. Nxa singasoze sikwenze khonoko siphakathi kweningozi enkulu kakhulu ukuthi lumkhuhlane sizawona sumemetheke etsholotsho kubo lumpane kubo khezi ngale kubonkayi ungena njalo edrobheni labo Bulawayo yingozi esikhona kathesi esikhangelane layo njalo ke uhulumende bembona ukuthi kuyamela ukuthi nxa kudingakala ukuthi kube lamasotsha kumbe amaningi emngceleni evimba akwenzakale njalo njalo sinanzelela ukuthi kade abantu laba abaphumayo kuma-quarantine center kuzithwe hhayi babalekile babe baleke njani khona kulamapholisa lamasotsha agcinelezi zindawo
uhlelo lokuphathisa abathinteke kubi lomkhuhlane eliluqhubayo njengenhlanganiso ungathi luhamba njani
kathesi lokhu sikhangelela ukuthi ngabe kungaba lokudla okuningi ukwenzela ukuthi laba abahlaselwe ngolumkhuhlane bekwanise ukuthi behlale ngekhaya bethole ukudla lokuncediswa bengekhaya ngenxa yokuthi nxa bengasoze babe lokudla bengekhaya kusho ukuthi bazazama ukuphuma phandle besiyadinga ukudla ngakho thina sikukhangele ngokuthi kuyadingakala ukuthi kumbe impuphu etholakalayo kumbe izishebo ezitholakalayo kuhanjiswe ebantwini laba bayingxenye yabantu ancedisayo njalo esizimisele ukuthi sibancedise lumkhuhlane uzufike lapho phelela khona
umnumzana useni Spanda ngwenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 sixoxela ekhona le kwaBulawayo Abe MDC Alliance sebesole kakhulu ukuxotshiswa kwamalunga ebandla labo ayisishiyagalolunye edale lephalamende yi-MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe izolo besithi lokhu kukhomba sobala ukuthi uMakhuphe usetshenziswa iZANU-PF ukudiliza ibandla labo. Amalunga e-MDC Alliance la abalisa umnumzana Amos Chibaya, uHappy Mochi Dziva, uBalisia Majaya, uMocharai Rwamugido, Virginia Muradzi kwa Ana Muyambo, Francisca Ncube, uNomathemba Ndlovu kanye noMorisi Zwizwayi. Ngenyanga edluleyo iMDC ixojise amanye njalo amalunga eMDC Alliance amane abalisa unkosazana Tabitha Khumalo uProsper Motseyami uLilian Timvios kanye lomnumzana Charlton Wende lokhu kutsho ukuthi uMakhuphe sexotshise amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa alitshumi lantathu edale lephalamende ngoba esithi ala ukulandela izifiso zebandla lakhe sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
into eyenziwa yi-Zimbabwe government le-parliament eZimbabwe kuluhlazi okubantu bezimbabwe abantu abaningi bayamphangana ukuthi hambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeningini yikho ke abantu bezimbabwe badidekile ngoba ibandla le-MDCA yilo elavotelwa ngumzulu wezimbabwe namhlanje sekukhuphe le-ZANU-PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu yikho ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini sesiza kuyakuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni kodwa kumhlophe abantu abaningi bacela ukuthi vele benzane ephalamende njengoba vele sebediliza thina asoze sithathe amandla njengethini sesibuyele ebantwini sasitshele okokwenza ngoba sibone ukuthi ama-elections ka-2018 lize ngoba angena emthethweni banominethwa yi-nomination court uma besithi amalunga e-MDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze
manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini
structures ilizwe lonke akuthatha amalanga ababili amathathu zabe sesivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sifisa ukuthi senzeni ngoba thina nama-MPs nama-councillors sakhethwa yibo abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. UChris uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDC umnumzana Khaliphani Phugeni yena othi basazoxotshisa amanye njalo amalunga e-MDC Alliance engekela ukulandela ibandla labo.
Ye, basasekhona msakazi abanye abasazophuma. Njengoba sihlala sitsho ukuthi abaphumayo abakhutshwa ePhalamende baphuma ngoba bekhethile bona ukuthi abasafuni ukuba amalunga e-MDCT sebefuna ukuba ngamalunga e-party entsha leyo kuthiwa i-MDC Alliance Party. So asikwazi-ke ukubagcina be-under ithikethi lethu abantu abazixotshayo babakhethele ukushiya umhlangano baye komunye umhlangano.
Laba abakhethiweyo ukuthi baxotshwe edalela ePhalamende likhethe njani?
Angithi i-proportional representation labana kuthiwa ba-selectwa yithi party yithi esibanominatayo sibaforward e-parliament. So ngesilungu yiloko kuthiwa yi-low hanging fruit. So sizoqala lapho vele bese sisebenza our way kokunzima. Nawe unje ma udila le mpilo esibhekane layo awukwazi ukuvelwe zithi chu ebuzimeni uzoqala lapho ubeka kulula khona ngoba laba kulula ngoba vele bayithi sibahambisa njengeparty sicela lifake lapha nangamagama so sizoba dons bese sivuya laba ke abakhethwe noma antigama lethu kodwa at least abahambe ama constituents or ama wards base beyakhethwa ngabantu.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli se-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile ngokuphindwe phose kathathu kusukela namuhla. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule ilitha yepetulo isuka ku-28 Zimbabwe dollars yaya ku-$71.62 kwathi edizili yona yakhwela isuka ku-$24 yaya ku-$62.77. Ngedola leMelika ilitha yepetulo isibiza $1.28 kuthi idizili yona isibiza $1.09. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kukhangelelwe ukubangela ukukhwela kwentengo yezinto eziningi ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Inani labantu abagula umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ikunatha amanzi angahlanzekanga kobulawayo lilokhu likhuphuka ikakhulu elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho okubikwa kuselatshwa abantu abedlula ikhulu nsuku zonke. Abagula kakhulu bathwalelwa esibhedlela sempilo lesebulawayo United Hospitals. Lanxa abanye besithi sokufika abantu abayisishiyagalolunye, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isihudo lesi sesibulele abantu abalitshumi lambili, iningi labo kungabahlala eluveve. Umeli walindawo edale lePhalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi kunsukwana ezedluleyo bekuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kusiya kwamathathu ekliniki yeluveve. Uthi okucakayo yikuthi akucaci ukuthi isisombululo sizatholakala nini.
Akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ogogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister local minister uMama Mancube. Wathi honorable, wathi lami ngihle mbafonele ke ngizudaba lolu. Hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlala ama meetings kuyalukisiswa. Hayi lati sathi hayi nxa sokwabakhulu bethu okuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic vela chamahara ngoba these are vulnerable people uzo khona ngale ecouncilini wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi ka kavalo okutshengisa ukuthi for sure sibilo ukuthi baya cleaner ama pipes baya flusher ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume athi singeke siphiwe kusanklinwa khona apho ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk la wesiwazwayo asekhona Old Luveve 2 and New Luveve sibe sisika khona manje ngoba as you flush thina uchuthi sikha idoti yona leyo eliflushayo so sicela kama kiosk kumama wathi ay ama kiosk yakhona alezindawo lapha yakhona
labo abagolayo ke swake wababona njalo umomo usonjani
ngayavakatshela abagulayo la ngingasababonanga bonke bakhona embonthi sebe recover bakhona abasagula kakhulu ku local sister wasesithi hayi umthetho abantu bengabuya lapha begula siyabelapha akula muntu sizamxotha lapha abantu kababuye nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbeni ngabantu abangu-4 endlini yisikweleti esizafakwa kubhili yami e-BCC engingasoze mphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale kube lo gogo obhubhileyo kwaba lo mntwana okade senza u-form 4 kulo mntwana ade senza u-grade 7 kulo mntwana ade senza u-grade 4 emafakela primary u-grade 4 wathwalela eclinic wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo kanti abadala bangapi kwabuya wena umntwana kanti esimntwana usehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe umntwana wathi balele endlini bayagula bemfeni yangikhona ngihambile ngibathola ukuthi bayagula balele phansi akungeke kuphuma amanesi yini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication
edalele parliamenti kukhona elikwenzayo ngakho
u-honorable Jasmine Tofa wasukuma wabuza uminister ukuthi kathi wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo wathi ephendula wathi i-aquifer kulama boreholes angu-15 asephelile okuthi ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo i-city council kayisikhangelele isitshele okuyikho njengo-MP wesigaba ngilokhe ngilo kukhonona ngifuna ama-answers ukubana umntaka bhuti wami kazanga wanathe amanzi la wapheka itiye kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe i-long term plan yamanzi yesiyifunayo kobulawayo
Unkosikazi Stella Ndlovu umela isigaba seluveve edalele parlamente ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi inhlanganiso yeRed Cross isizaqalisa ukuhlola abantu omkhuhlane weCoronavirus emakliniki ayo. Iphephandaba linye lithi njalo umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube sesole izitha zeZimbabwe esithi yizo ezibulala umnotho. Soko isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Eh salibonani ku studio 7 kamalami Alice Ndlovu lapha eBotswana hayi khona lapha eBotswana ke kungani kungconywana kodwa nxa ngikhangela okuyenzakala ekhaya hayi ke lani sibili abezempila kahle bechiya imsebenzi bekhalala imsebenzi ekhaya ngale ngoba imali abayiholayo ayithengi lutho ngempela olubani uhulumende kamnanga kakho engazama ukuthi ezama ukulungisa imali yakhe lekwanisa ukuthi isebenze kahle elizweni laba nxa kunje so hayi angiboni izisebenzi zingaqhubekela phambili kurayithi beke bemi imisebenzi ingxenye uhulumende kamnanga kakho lo engake zama ukuhlala phansi labathungameli bakhe bebona ukuthi bengenza njani ngezisebenzi zehulumende siyabonga
khalala umsebenzi kwamanesi ngokhulumende osehawulisa izigulane ngokhulumende oseulala imfundo yabantwana kathesi uminisita lokucorruption yalowo obhadaya moyo abantu ababili bathwala ikhadibhosi elile 50,000 kwabantu babezihlola ama-1,000 ebhenki kuyini abona into eyangisayo le abayenzayo yaziyoleli la bantu babarizana baphumela bamanima ngamphupha ukhale kawukhale kuto ufiwe kanye lesafa kudala kuyaqalisa kuphilisizo esitsha siphile ngcono mani out the core
ayikhona ukukhalala kwamanesi umsebenzi wonke lama-doctors nje kuyinto nje efuna ukukhumbuza uhulumende ukubana yena abanike imali ngoba babhekane nengozi enkulu kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 khona kubesebenza kungela lutho ngoba kathesi ngokudula kwezinto lokhu so kunjenje ezimbabwe ibhondi abasalisebenzisi lesebenzisa i-usa basebenzise lerandi pho konke lokho siyakuthatha nga ngoba iprice yezinto sihamba ngerandi sihamba nge-usa so abantu khonapho bakhuliswa amabhondi izinto zikhwele okunye okubuhlungu kakhulu ezitolo la okuthi vele nxa ungabe uhola noma 2,000-3,000 awula lutho ufana lo muntu nje osihlaleleyo ngala lutho uhulumende kabona ukuthi uyabafakela imali leyo abakhala ngayo akalaleli la izikhalazo zezisebenzi ukuthi kathi zona izisebenzi zikhalana ngayo zikhalelane abe kuthatha kufake kuthi aluba nguye uhola ngento enjalo so ube ngezwa njani yena njalo kathesi uthi izinto ziprize nge-usa i-usa leli uyalithatha ngaphi uyalibona ngaphi i-usa ama-usa akula marandi eZimbabwe libhondi kodwa uthi izinto zisetshenziswe ngama-usa langamarandi hhayi uhulumende la ekazama ukunakekela izisebenzi zakhe mina ngohliziyo ngikhuluma ngisegwanda
ngakele indaba yama-business leyo okuthi abantu eZimbabwe likhweza izinto okungekho emthethweni loba i-government izama ukulungisa ilizwe nomela izama zondletha izinto zibuyela esimweni sakhe sakhona lina libhizi liyengeza ama-prize ngaboma okungekho emthethweni yazi ngizibuza kanti lama-phimithi ama-business la aphiwa ngubani yona ongasacabangi ukuthi abantu lama beseke umthetho bebethathela ama-action akuthi into lezi zibe le-price control bheka manje emagushini kobona panel endamuleni esilwane kube kweshe abantu lamani imali abasebenzi vele bahlala ebhuqwini impela lobe inhlanzi bebambe inhlanzi lenedamulela upanel leyana inhlanzi ziyathengwa ngubani njengoba imali bathengela libathengene imali yenu amadola leZimbabwe angasebenziyo uyazi kuhlupha abanye abantu laba mali liyahlupha abantu zwanini linelinika abantu amapermit la muntu akayehlisa into amashop mayesala khiphana amapermit libathathele amapermit lisinika amapermit lathi sibe sezama amabhizinisi emakhaya thathela abantu abakhweza intukwela ngqondo impahla zayo emashopu bona bazonta emazweni apha eBotswana legula ngama-chiprazi ma befika eZimbabwe abantu ngontando ayiphikiswa bazenzeleni omathanda bakhweza amaprize aphezulu ngabomo kube ngathi upresident kayazi lutho kayazi into eyeza kodwa kuyini abantu eliyagainest upresident alenzi kahle linabantu thathela abantu amaphemithi liwathathe liwabeke linikeza abantu abengqondo abakwazi ukuthi noma umuntu uyini nalithatha abantwana izinyamazana alizwele abaye abantu abanjeka nemhlabeni lenzane kathelizwe Ine limoshi lizwe lethu manje.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. uZulu weMalawi ubevota kukhetho lokudinga umongameli izolo. Kodwa umongameli Peter Mutharika ubekhala ngodlame athi belusenziwa ngamabandla aphikisayo. Oke wabanga umongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ubesemthethwandaba izolo phezu kwamacala enkohlakalo awetheswayo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili lantathu 123,000 kuthi asebebanjwe isifo lesi bona sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Izabelo ebesezivuliwe ezifana leTexas leArizona yizo ezilabantu abanengi ababanjwa lomkhuhlane kulezinsuku. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eAtlanta, Georgia, khonapha eMelika, umnumzana Jabulani Moyo, sambuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Ngapha sekuvulwa kodwa kukhanya ngathi abanye sebethola inamba iyakhwela. So lapho bese kuvulwe khona abanye sebesithi kumbe ngathi sikhangele kumbe sibone ukuthi ngabe into eyiyo ukuthi sivule.
Abantu abanengi Moyo sebalahlekelwa imisebenzi, bathwele nzima abantu ezindlini lapha. Wena lomdeni wakho ungathi umkhuhlane lo uliphazamise ngayiphi indlela?
La ngakithi kunzima inkosikazi wakuphelelwa umsebenzi, lami nje bengingasebenzi kuqala ekupheleni kuka March, so angazi ukuthi sizabuyela yini emsebenzini. Yena ayi usengodinga umsebenzi.
Umongameli Donald Trump ungathi uyasuthiseka yini ngendlela aphatha ngayo imizamo yokulwisana lalomkhuhlane, ngoba siyambona seqalisile ukukhankasa lanxa nje abanye bezempilakahle besithi ufaka abantu engozini yalomkhuhlane. Kanti njalo simzwile esithi watshela uhulumende wakhe ukuthi engahloli abantu abanengi lomkhuhlane.
Okuka Trump akuqondakali ngoba yena ubona izinto ngendlela abona ngayo, esikhathini esiningi akuhambelani kwabanye. Abantu angathi balamandla kulezo nto ngama-governors ama-state. Njengoba sibona ama-state ngama-state, ukuvula kwawo akufanani. Ngakho iningi silalela ukuthi ama-local leaders ama-state bathini ngaleyo ndawo.
Umkhuhlane lo ubona usiba lomthelela bani kumpumela yokhetho, ngoba sesisalelwe nje zinyanga ezingatsho lutho ukuthi kuvotwe, kodwa ulokhu ukhona abantu belokhu behlezi ezindlini.
Ukhetho kuyakuya ngokuthi iikhampeyini zihamba zithini, kuyagcina sokungama TV lemaphephendaba e-social media. Njengoba kulimpelaviki sibonile irally kaTrump eTulsa, Oklahoma, uphume danile ngoba kakujwayelanga ukuba labantu abalutshwane kangaka kuma-rallies akhe. Ngingazi-ke ukuthi ngoNovemba kuyathiwani.
Umnumzana Jabulani Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala eAtlanta, Georgia, khonapha eMelika.
DM Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry. DM Africa, Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of coronavirus, Coro fracas, Coro devil, Coro Pandora, Corona. Nevertheless, we shall overcome. Ancestors and ghosts of our Africa, are with us.
Imbongi Utizaya Moyo Saita.
Samuel, formerly Africa Freedom Day, formerly Africa Liberation Day, founded on May 25, Ababa Addis,
the year of Uzipeta Ezekuseni Sikangele, Ebezihamba Pambili, Kulabantu Abalichumi Lantatu, Ababanje Coronavirus Izolo, Ogubangele ukuthi inani lasebefunyenwe beligciwane leli likhuphuke liye ku-525. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ephalamende i-MDC kuveza sobala ukuthi uMakhube usetshenziswa yi-ZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.